izabuthiwa i-Judicial Appeals Commission ifake i-appeal okutho ukuthi ama-interviews lawo sikhuluma nje kathi sayenzakala. Ngokubona kwami mina ngibona ngani into engayisiyo, into engasabhalwanga kuhle, engxenye kungaba yiwo umthetho kwakhona lo wokuthi nxa u-Chief Justice esephuma esehaya u-Chief Justice omutsha kumele akhethwe njani. Ngibona ngani kathi by constitution abantu abasakucabanganga kuhle, ngoba ama-points afakwa ngujaha ekhoti ngama-points aqinileyo kuphela, akuna muntu ongawaphikisa. Kodwa nje njengoba udaba lolu lusecourt, ngibekisa ukuthi i-court yona iza kutsho ekuqineni, njengoba isidaba sosiya e-Supreme Court, tshela kusaya e-Supreme Court, ngiqinisa ukuthi i-Supreme Court yona iza kutsho ukuthi umthetho ongokwawo navele umi njani ngemva kokulalela abantu bangikhona i-JSC nojaha lo ohambisa udaba lwakhona e-court.
Njengoba ama-interviews esenziwa, kulokuthandabuza yini ukuthi kuyakhethwa umuntu onguye ofaneleyo kumbe kuzaba lezombusazo?
Hey, that is a difficult question, ngoba izikhathi eziningi ngathi i-constitution inika umuntu onguye o-appointayo, appointing authority, inika ilungelo lokuthi nxa kulomunye okhethiweyo kumbe i-JSC ihambisa ibizo lomuntu elibone onguye oncinte abanye kulawa ma-interview. Kodwa i-appointing authority nxa kulokunye akusolayo kwakho ukuthi athi kiwo hhayi i-choice enibeka ngivumelani layo, ayale. So lo umthetho lo umnika yena amandla okuthi ahale nxa engamfuni lo onguye okukhethwe kumbe ofunwa ngoborekhemende yiyo i-JSC. Kuyenzakala ukuthi umuntu okhethiweyo engxenye i-appointing authority ebone ngani kamthembi kangako abesesala-ke ukuthi aconfirm i-appointment yakhe. So ekuqineni i-politics icina ingena, ngoba nje nxa sikhangele thina kukhanya ngani kakula politics, kodwa isiphetho ukuthi i-politics vele yona ikhona, ayisozinikeli ukuba